soku izika jisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, silamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Walamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 26 kuMbimbitho 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
A national day of prayer and fast. And invited the nation to join me and the religious leaders from all denominations to seek the help and redeeming hand of our God.
Umongameli Emmerson Mnangagwa unxuse inkokheli yamabandla okholo emthandazweni wokubonga owe President Special National Day of Thanksgiving wenzelwe emzini wakhe owe State House eHarare.
Ikakhulu abantu abampofu. So sesibona ke abantu abanjalo sebesiya emngcwabeni wakhe besiyamkhumbula ngoba babona ukuthi bahanjelwe liqhawe labo. Kodwa siyazi bakhona abanye laba esingathi maybe immediate class. Labo bajabulela ukuthi uhambile ngoba bona bebemthatha njengomuntu omubi.
Ube ngumongameli wele Tanzania umnumzana John Magufuli obhobhe mhlaka 17 uyonale inyanga ubekiwe namuhla eChato lapho abedabuka khona kuhlelo Woza Friday namuhla silo Martin Sanda ihamba leqembu lakhe lendolwane Superstar. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa unxuse inkokheli yamabandla okholo emthandazweni wokubonga ngezibusiso owe-President Special National Day of Thanksgiving owenzelwe emzini wakhe we-State House eHarare. Umongameli Mnangagwa uthi ubekeleli ilanga ukuba kubongwe usomandla ngezulu eliningi eline elizweni lonyaka. Iningi likhangelele ukutshaya inala okulakho ukuthuthukisa isimo somnotho. UMavis Gama usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Embikweni awethule emkhosini womthandazo wokubonga umdali, uMongameli Mnangagwa uchasise ngokuqakatheka kosuku lwalamhla.
You may recall that last year
lizakhumbula ukuba ngiphawule umhlaka 15 Nhlangula 2020 ngalenza laba lusuku lokuthandaza lokuzincitsha ukudla. Nganxusa uzulu wonke ukuba amanene lami kanye lenkokheli zenkolo ezishiyeneyo ukuthandazela umusa kaNkulunkulu. Lizakhumbula ukuba ngiphawule umhlaka 15 Nhlangula 2020 ngalenza laba lusuku lokuthandaza nganxusa uzulu wonke ukuba amanene lami kanye lenkokheli zenkolo ezijeneyo ukuthandazela umusa kaNkulunkulu.
Lanxa obekhokhela lumkhosi umfundisi Andrew Taunashe ubeqonqosela kokuphela ukuba lo kungumbuthano wabakukholo lwesiKristu bakhona bavele kwezinye inkolo ezibalisa olwesi-Islam. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Supreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe uSheikh Ismail Dua uchaze uMnangagwa njengomkhokheli ongelabandlululo kunhlangothi zonke zempilo ogoqela olokholo.
Wena Nkulunkulu wathi wena wadala abantu abatshiyeneyo ngemihlobo ukuze basebenzisane ndawonye ngendlela ezokudumisa wena. U-ED wakulalela lokho. Namhla silapha kungelani lombala, umhlobo kumbe ezombusazwe. Kungakho sithi makabusiswe u-ED.
Umnumzana Efindlela Ncube wezokulondolozwa kwamalungelo abathengi enhlanganisweni ye-National Consumer Rights Association upha umbono wakhe ngalolu suku.
Wena umkhuleko muhle ukuthi wenziwe kubongwe izulu, kubongwe lokhu lalokhuyana, kodwa kakubongwanga ngokuyakhuleka kuphela. Kumele izenzo zokubusa kahle zibonakale yizo ezikhulekayo. Ukubusa uhlonipha amalungelo abantu, uhlonipha umthetho, uhlonipha iconstitution, ukungela corruption, ubuswa ngendlela ehlonipha abantu, yiyo indlela yokuba uNkulunkulu.
Umnumzana Ndaniso Mpande, isakhamuzi sedolobheni leGwanda, laye uthi kakuncedi ukukhuluma ngomlomo okungasekelwa yizenzo.
Ngathandaze yedwa labangani bakhe khonale eHarare, etshiyane lathi ngapha. Thina ngapha siphethe siyakhala sikhalela abazali bethu ababulalayo ngesikhathi zombhuqazwe. Sikhalela abantu ababulalayo okumele ukuthi ngabe lamuhla sijabula silabo kumbe ngabe lamuhla sisokola silabo.
Esinye njalo isakhamuzi seHarare umnumzana Collins Ncube yena uthi lolu luhlelo oluhle.
Kuluhlelo oluhle lokuthi abantu bekhuleke bebonga izulu kodwa akutsho ukuthi sokuza kuqula ezomnotho welizwe. Lo uhulumende kumele ukuthi bezame imizamo yonke ukuthi benze ukuthi ukudla konke sikutholileyo lathi sikwanise ukuthi sikube ngesikhiwe sithi sustainable than ukuthi sibe sibonga izulu. Umnotho welizwe kufadalala izinto zonke.
Ekupheleni kwengoma yelizwe ehlatshelwe ngokukhokhela kwabe police band kuthethwe umzuzu owodwa wokukhumbula abalahlekelwe imiphefumulo izihlobo labangane ngenxa ye-COVID-19 abakhunjulwe namhla bagoqela uBishop Abel Sande yena obhubhe mhla ka-27 Nhlolanja kuwona lo mnyaka. Omunye wabafundisi obesiba yingxenye yalabo abangena imihlangano lomongameli selokhu waqalayo inhlelo zokuthandazela ilizwe ngaphansi komanya wamabandla ezokholo lwesiKristu we-Faith for the Nation Fana. Inkokheli yenkolo ezehlukeneyo ebenxusiwe ihle yasuka lapho yayahlatshwa ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 emveni kokuba omunye wabo uBishop Nehemiah Mtendi weZion Christian Church ecele ukuba bavunyelwe ukwenza lokho. Amaqembu agoqela ele Family Voices lele Police Band yiwo akade ecula ingoma zokholo ebezisekela umbuthano womthandazo walamhla owenzelwe Estate House eHarare. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Sokuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezingamachumi aphose afike amahlanu 54,800 ijekiseni ye-COVID-19 Sinopharm vaccine elizweni kusukela lolu hlelo luqalile ngenyanga edluleyo kaNhlolanja. Phakathi kwenkulungwane phose amachumi amane 36,700 asetholakale le coronavirus kusukisela nyakenye leli gcikwane liqhamuka elizweni. Abazenkulungwane ezedlula amachumi amathathu lani 34.5 babo kungabagule basila. Abakhulelwe yilesi sifo bedlula inkulungwane eyodwa lengxenye 1,500.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Tanzania namhla lingcwabe owayengumongameli walelo lizwe umnumzana John Magufuli ekhaya lakhe eChato kulandela ukubhubha kwakhe mhla ka-17 kuyona le inyanga. Umofiki ubese kuhlandla lakhe lesibili lokubusa njalo isikhundla sakhe sesiphethwe ngunkosikazi Samia Hassan ogcotshwe ngeviki edluleyo njalo okhangelelwe ukuphatha intambo zombuso ukuze kufike umnyaka ka-2025. Umongameli Hassan ubonge inkokheli zakwamanye amazwe nabo bonke abethulele eTanzania amazwe enduduzo kulandela ukutshona kukamnumzana Magufuli. Umongameli Hassan ngowakuqala wesifazana ukukhokhela kweTanzania njalo ke waphatha izikhundla ezimqoka kuhulumende walelo lizwe. Ukuhlaziya imbali kamnumzana Magufuli lekusasa eTanzania sixoxa nomnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
UMagufuli okwakuqala siyazi ukuthi wathengena wathandwa kakhulu ngabantu wamisa izinhlelo eziningi ezazibonakala sengathi zidlalisa imali. Wathatha leyo mali wayihambisa ezibhedlela, wayihambisa lapho okulabantu abampofu abazosizakala khona. Kodwa ngenxa yokuthi ipolitiki isebenza ngendlela yayo, uMagufuli uthe eseqala ukuthi athathe inyathelo kulabo bamakampani akade ehuquluza umnotho waseTanzania. Wabonakala sengumuntu omubi ngenxa yokuthi wayesethinte labo abangathintwayo, ikakhulu labo abezinkampani ezivela ngaphandle kwelizwe, ezivela emazweni abantu abamhlophe. Lokhu kwenza ukuthi uMagufuli batshintshe indlela abakhuluma ngayo ngenhlelo zakhe, bamenza umuntu olochuku, bamenza umuntu olengqondo ezingancediyo abantu baseTanzania, ikakhulu kwezamalungelo abantu, ikakhulu kwezokhetho, ikakhulu ukuphatha abantu abaphikisana laye. Kuthe kufika isikhathi sokuthi kube lo bhubhane lo COVID, wabonisa ukuthi ulengqondo yokuthi yena azicabangele. Lanxa abantu bebesithi uphikisana kakhulu ngalabo esingathi ngabe-science, kodwa yena usebenzise ingqondo yokuthi i-Afrika kufanele ukuthi isebenzise i-science yayo ukuthi ilwise ubhubhane lolu. Manje siyazi-ke ukuthi nxa uzama ukuthi ukhuphule i-Afrika, ukhulume izinto ezinhle nge-Afrika, bayafuna nje ukuthi bekuvale. Ngakho laye bamvalile, even ngendlela afe ngayo besokungani bayamhleka ukuthi ubephikisana le-science. Ngenxa yokuthi i-Afrika singamavili okubhala imbali zethu, kungenzeka ukuthi okuzakhunjulwa kakhulu yilokho ukuthi ubephikisana labantu be-science, ubephikisana lokuthi amakampani atshontshe inotho yaseTanzania.
Amaxuku abantu ababuthene ukumvalelisa langezinye nje insuku esililweni bebebaningi. Kungabe kusitsho ukuthi abantu bayamthanda yini?
Bamthanda kakhulu, njengoba ngisho ukuthi ikakhulu abantu abampofu. So sesibona-ke abantu abanjalo sebesiya emngcwabeni wakhe besiyamkhumbula ngoba babona ukuthi bahanjele liqhawe labo. Kodwa siyazi ukuthi bakhona abanye laba esingathi maybe imiddle class labo bajabulela ukuthi uhambile ngoba bona bebemthatha njengomuntu omubi, njalo bebencedisana lalabo abaentathele izindaba abasuka ngaphandle kwelizwe.
Lowo othethe isikhundla sakhe ye osengumongameli kathesi,
lo othethe ulakho ukuthi ashiye indlela uMagufuli abehamba ngayo, athathe eyakhe indlela. Kusiya ngokuthi yena ubona sengathi iTanzania ingathola uncedo bani kulabo abefuna ukuhambisana nabo. Kodwa nxa angakhetha ukuhamba ngenhlelo lezithi thina i-Pan-African approach ekade isetshenziswa nguMagufuli, kuzoba nzima ukuya phambili ngoba siyazi ukuthi i-Pan-African approach iyabethusa labo abahuquluza umnetho wase-Afrika. So kufana ukuthi angene ezinyaweni zikaMagufuli. Zinkulu-ke iy'nyawo zikaMagufuli, asazi. Kodwa-ke ule thuba lokuthi laye abonise ukuthi abantu bongomama labo bayakhona ukuthi bakhokhele.
Lo umnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane, ngcweti ecubungula ezombusazwe, sixoxelaye ese-South Africa. Lifetalk namhlanje kuhlelo sikhangela ukuqhubeka kokuhlatshwa abantu ijekiseni yokuzivikela ekutholeni umkhuhlane we-COVID-19, e-Sinopharm vaccine. Omunye wabasanda ukuxotshwa kudale lephalamende umnumzana Kucaca Phulu uthi kuyamangalisa okwenziwe libandla le-People's Democratic Party elikhokhelwa ngukosikazi Mathiwe Ngalo somlomo edale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda, okukhanya besetshenziswa libandla elibusayo elifuna ukubhidliza ele-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Ake sizwe ikhuluma ngodaba lolu lo mnumzana Joseph Chuma webandla le-ZANU-PF elo Gives Dube we-Studio 7.
Liyakwazi ukuthi i-attack le you try and silence. What is being silenced is not the PDP. Okuchaywa yiZANU yi-MDC Alliance ekhokelwa nguNelson Chamisa. Ngoba balokhu besilwa impi leyana e-legitimacy. Impi ye-legitimacy ayikapheli. So impi ye-legitimacy khonakana kuthiwe kulokhu ukuthi uMnangagwa is not legitimate, uMnangagwa is not legitimate. Yikho okwenza wa-withdraw ama-MPs wonke lawana ay-MDC Alliance. Awakuthiwa basebe ku-MDCT. So yikuqhubeka kwakhona khona lokhu. Of course izalo ekwenzayo ukuthi izimpi zenezo ziyabe zikhona within amaparty iyazithatha iziweaponize izisebenzise khulume labantu bangene esikhwameni sayo ibasebenzise. In our case urukanda besingelampi layo ngoba asimazi. We're not having a fight with you. You can't call it an internal fight ngoba he's not our member. So in the case of urukanda ke kutho ukuthi wadingwa naye izandla ukubana asetshenziswe to achieve your objective yokuthi siphume singabi khona eParliament. Ungakhangela ngathi oh, that objective has been achieved ngoba asikho eParliament, angikho eParliament. Alesi kuza debate constitutional amendment number 2 yabe ingekho. So it has been achieved. And so many other things that this is raised. Ngoba ungahamba eParliament sathi uzabona ukuthi nxa eParliament ingena ku-committee upasa umthetho onjengalalo. Siyabe sibuza izinto eziningi, sibuza izinto eziningi causing many changes. If you go to the Hansard and look at ilokuze iphosa yabe njaleyo so nina le iphosa yabo this umthetho nalo law and order maintenance. You will see in terms of the debate how much this group of people now are the way you have ever doing uzabona ukuthi how much contribution they make in terms of law making, and then you will find ukuthi that's why they are being recalled where possible.
Yeah, what is busy ubaba Golide sizwe ukuthi uthini baba Golide uyamuzwa uyakhuluma lapha ke ubaba Phulo.
Abantu nqabe lama issues ngabe lama problems abafundi ukuthi kwasolve bebodwa khonale athi ukuthi wona ngaba lama problems siyafuna ukubiza umakhelwane nguye osephakathi kwendawo kona noma lapho yena ebe vele engekho ngisho ngoba nakaye kule state asila sizathu njalo asila sidingo sokuthi singenele ilokuzeni iMDC Alliance kumbe amabandla angaba aseParliament ngoba already thina eParliament kuyaziwa ukuba sine 2/3 majority which means ukuthi wona akulambe singayehluleka ukuthi siyipase nxa sifuna ukuyipasa njengebandla elizanu phela. So akula need ukuthi singafuna ukubana sisibhazulise into. Njalo ungakhumbula umongameli wethu nguye owaqalayo ngemva kokhetho esithi no akucreate iposition ka leader of the opposition. Manje fo nxa umuntu lo engumongameli wezanu phefu esithi bona asicreate ni iposition e leader of the opposition eParliament usongezathiwa namhla nguye osefuna i-one party state njani andabo. Laba bantu kuphela into ekhona ukuthi bona sokubonakala ukuthi hayi into le iproject le singani isifadalala isisiwa ngakho ke somele yabona lokana tona ama last kicks of a dying horse olusuklaja on straws ukuthi uzame ukuthi uphefumule sokunzima laphana nxa ubudibha laphana nxa usugalula hanti abantu uyabamba ngisho nami ngoba sokunzima phela laphana yinto phela esiyenzakala khonapha.
Lapho sizwe umnumzana Joseph Chuma okubandla lezanu PF lo mnumzana kocaca Phulo bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yeFacebook kukhasi leviyo eNdebele. Abalandeli bomdlalo wenguqu bathi lenze kahle iqembu leZimbabwe Warriors elinqobe eleBotswana 1-0 izolo kusihlwa. Lahle langena kuma-finals enkezo ye-Africa Cup of Nations. EleZimbabwe elilemklomelo ezitshiya ngalombili lilandela ele-Algeria kungalani yesibaya sika-Group H. Iqembu leli lizanqakelana leleZambia ngeviki ezayo. Impumela yomdlalo lo kawusoze uguqule isimo sengalani ku-Group H ngesikhathi kulungiselelwa imidlalo ye-AFCON ezadlalelwa kwele Cameroon. Ingcwethi kwezemidlalo yenguqu uThandazani Zimbwa uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ngokuphumelela kweqembu lama-Warriors.
Lokhu siyakuthakazelela kakhulu njalo siyathokoza ukubana njengelizwe elidlala umdlalo wenguqu lathi sizabe silabanye abaphumeleleyo sihlangana sikhona ngale eCameroon. Ngakho ke siyathokoza siyajabula njalo sikwamukele ngenhliziyo emhlophe. Sisuka lapho ke kumele sikunanzelele ukuthi aso kwakuqala ukuthi siye kuma-finals awe Nations Cup. Lokhu sokungwesihlanu sike sahamba lo Losande Marumo ngo 2004 sawela njalo ngo 2006 sisiya eEgypt lo Charles Mhlaori sazokuya eGabon lo Callisto Passua saphenduka futhi saya eEgypt lo Sande Marimo khathesi nanku sesihamba lo Locas ngakho ngokwesihlanu. Kodwa uzananzelela ukuthi izikhathi zonke sihamba besiphelela ku first round besingafiki kuba ngalesibili.
Sokumele ke iqembu leli lenzeni kwezokuthi nxa lihamba khona ngale ku AFCON lifike linqobe kulokuthi lihlala nje lisikaphansi.
Kumele sihambe ngale silenjongo yokuthi konke esikudlalayo siyakuyina. Singabi lenjongo liyane ukuthi hayi sifuna ukuphuma kuphela ku first round. How? Kathi laba nanku aba esidlala labo. Abanye aba iAlgeria isike yafika phambili konale kuma semifinals nama final kodwa siyadlala labo behluleke ukusidla ngakho ke kathi nxa sizahlangana kuma finals ukuza sehlula ukuthi sidlale labo ngendlela yona leyi esiyenzileyo bebuya eNational Sports Stadium besehluleke ukusidla kuyini ngithemba isikhathi samanje kusiyafika ama finals kuqhakathekile ukubana sihle siqalise ukukhankasela okokuqala imali sibone ukuthi imali efunekayo ukuthi nxa kuyiwa emidlalweni njengaleyo kungaba imalini nxa leyo mali itholakala siqale njalo lokudinga lokuzwanana lamaqembu alabafana abazasidlalela ukube ukwenzela ukuthi kube lezivunyelwano ezenelisa ukuthi nxa umqeqeshi wethu esithi ufuna ukuthi abafana bake bahlangane kudala sikulungisile ngakho ke kuqhakathekile ukuthi sihle siqale khathesi ukuthi usiyafika ama finals lawo siyabe sivele sesizilungisele njalo sesileqembu lethu esilaziyo ukuthi abafana bajwayelene silithembile okunye okuqhakathekile engubonayo ukuthi kwelakithi besithanda ukuqhakathekile thekisa laba badlali abavela phandle abangadlali besekhaya kodwa ungakhangela umdlalo lo osusihambisa eCameroon ohlohlile ngumfana obele okudlala khona apha eZimbabwe akunyanga zantshwala eTanzania kodwa ubevele edlala khona apha edlala kuFC Platinum edlala kuBulawayo Chiefs simkhangelela phansi ngoba ube ngaphumanga phandle kwelizwe kanti singana nyanga ezimbili ezintathu eTanzania sesimbiza
uthandazani Zimba ingcwethi kwezemidlalo yenguqu ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ekoBulawayo. Hello, what's a Friday namhlasilo Martin Svanda ehamba leqembu lakhe lendolwane Super Sounds bephethe idlalade labo elitshayile lesihloko esithi uyavuma. Kubika umthungameli inkomo we Studio 7.
Isihloko sedlalade ethi uyavuma sisithe isikhathi indolwane ithule kodwa umholi waleli qembu uMartin Svanda uthi bebenyamalele nje bepheka loluluju asebelwethulile
ayisithi sintu ukusehla kwenqama isiko kubaleka kodwa kuyathola amandla so bengibalungiselela nje elinye indlalade elizofika ezinsizweni zabo lakhe njengoba nje ngihlala ngisenza ama album esengisebenze phezu kwawo mangisukela endolwane sihlangene kuthi ukuthi aseyi 16 kuthi ukuthi sindolwane sasebenza South Africa ku 13 album ngesengiyehlukene ke noCharles ngingedwa ngarekhoda ama album amathathu lena ngesithathu yokuqala bekubakhuzeni esibili konke zokulungisa manje ngithi uyavuma
idlalade leli lilengoma eziyisikhombisa ezigoqela ethi bakhohlisene kanye lale ethi amanxeba lapho uSvanda akhumbula khona ingqwele yendolwane Super Sounds uAmson Ndebele yena obhubhele engozini yemota ngo-2007 Yeah,
Ikhona into elokuphila ngaphakathi kwami ngalendoda esosicula sonke ukuthi makwenzeka zonke izinto ezimbi ukulahlekelwa ngumuntu nje lapha emhlabeni njengoba ngiphila kuyenza ukuloko kuvuka amanxeba onalana amadala ngiloke ngimcabanga kakhulu and bangithi ngiyabheka around since ahambayo igebhi yakhe ayizange ibaleke empilweni yami
Abangathanda ukuthenga umculo wenu uba uthola njani Sibanda?
Uyatholakala ke online ukhona kuma digital stores onke emhlabeni o YouTube o Spotify you name them sinawo ama hard copies ikakhulu lapha eMzansi Africa lapho engikhona ngiseMzansi Africa mina ababe befuna ukukhuluma nami bengakhuluma nami through my PA enumbeni ethi 0643170075 noma bangifonele mina direct ku number ethi 0623218290
yiwaphi amazwi ongawachiyela abalandeli
kubalandeli bami nabathandi bomculo kuyonke indawo ngibatshela nje ukuthi ngiyabathanda kakhulu and ngibafisela impilo enhle ngibafisela ukuthi baphephe emkhuhlaneni yomhlaba and ngibagqugquzela ukuthi bathenge ama originals ngoba lokho yikho kuzosenza ukuthi siqhubeke senza music
ngemva kokutshona kuka Abson uMartini wasala ehlabela lo Charles Ndebele beyiphethe indolwane Super Sounds kodwa bazokwehlukana baba ngabaculi abazimeleyo uphuma ke enkundleni uMartini Sfanda lendolwane Super Sounds ngale ethi ndomukumbuza
Sugani lesikhangele ezinye izindaba ebesikhokhela uMongameli Emerson Mnangagwa unxuse inkokheli yamabandla okholo emthandazweni owe President Special National Day of Thanksgiving owenzelwe esigodlweni seState House eHarare obe nguMongameli wele Tanzania uMnumzana John Magufuli obhubhe phakathi kwayonale inyanga ubekwe namhla eChato lapho abedabuka khona kuhlelo Woza Friday namhla Sizwe uMartini Sfanda ehamba leqembu lakhe lendolwane Super Sounds. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngekhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.